atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela imsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kumfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uthi umkhokheli webutho leZimbabwe lophethe uhlangothi lwezomvikela kumele behlawule abantu abane $40,000 abachaywa kabuhlungu libutho. Kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwele Melika phansi kohlelo lwe-CEO Africa Roundtable, abatsha bathi baphila ngentando kasomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba uthi umkhokheli webutho lomphathintambo kahulumende obona ngezemvukela kumele behlawule abantu abane abachaywa kabuhlungu libutho ngesikhathi kuvalelwe uzulu ezindlini kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID. Inkulungwane ezingamachumi amane zamadola emelika i-US $40,000. Isinqumo lesi sithethwe ngumantshi eshurugwi kulandela udaba oluphanyukwe ngumo Blessings Ncube ozisebenzayo Butler Jabangwe, lomavutho kachepa abasebenza eShurugwe City Council kanye lo Grant Zinyuke oqhatshwe isibhedlela seShurugwe Hospital. Abanye laba abamelwe inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi amasotsha abathwalisa amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021. Umantshi uPatricia Gwesayi uthe kubi kakhulu okwenziwa libutho, ngakho ke kumele uLieutenant General Anselm Namosanyathwe lonkosikazi Muchinguri Kashiri bahlawule imali le. Kasenelisanga ukuxhumana lababili laba ababengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ukuze sihlaziyele lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso yeConsumer Rights Association of Zimbabwe, umnumzana Efidlela Ncube.
Kulento ezimbili ezinhle khona lapho, ngumthetho lo ovumela ukuthi kubotshise uhulumende lapho izisebenzi zakhe zenze icala lokuhlukumeza amalungelo abantu. Okwesibili ukuthi ukube le court kube lo judge ovumileyo ukuthi kube njalo. Lokho kuyinto enhle kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi kuvimbele ukwephula kwamalungelo abantu. Kanti ke uhulumende kumele afunde isifundo esikhulu khona lapho ukuthi ukwethula kwamalungelo abantu akwamukelekanga la kancane ngaphasikwale constitution esilayo.
Kodwa ubona zani bazahlawula yini imali yonke le?
Ukuyihlawula bazayihlawula ngaphandle kokuthi ba-aphile kuguqule, kodwa kangibona ukuthi baza kwehlele ukuthi bayibhadale ngoba ezinye izimali emuva bazibhadele esimeni esifana nasona leso. Kuqakathekile ukuthi uhulumende ayibhadale le mali ajezise izisebenzi zakhe eziphula amalungelo abantu nxa kuwukuthi yena akahambisani lokwephula kwamalungelo abantu. Kuyinto enhle kakhulu yona le. Isinqumo somthethwandaba sihle kakhulu, sifanele njalo, kumele zibe ziningi ezinjalo lapho kwephulwe khona amalungelo abantu. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi labo abephula amalungelo abantu besabe ukwephula.
Kodwa ubona zani kulabanye abangabuya njalo bethi njengoba sengani kubhobokile kunje base phanyeka indaba zabo emthethwandaba bathola imali labo, kungenzakala khona?
Yasengasukuma abantu ukuthi into edingakalayo ukuthi ube lobufakazi bokuthi lokho khala ngakho kwenzakele, njengakhona lokhu esikubonileyo. Bakwazile ukwethula ubufakazi obupheleleyo ukuthi icala le hlukunyezwa amalungelo abo ahlukunyezwa. Yinto eyenziwa umhlaba wonke jikelele emazweni la esingathi thina ngamademokrasi, lapho ukuthi wakhona umuntu nxa kwephule ilungelo lakho ule mvumo yokuthi ayemthethwandaba ayecela ukubhadala ukuhlawulwa yilaba bephule ilungelo lakhe. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uhulumende akhuze izisebenzi zakhe, ngokuba imali yelizwe nxa iyabe isisetshenziswa ukubhadala abantu ngento ekade ingafanelanga yenziwe, kuyabe kungalunganga khona lokho.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla yabasikhathi bekuthola idola lemelika ngelanga okuyinzuzo okwenza bephile nzima. Bathi amapolisi ekhanseli lawo abathwalise amagabha avuzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu ekhona le eHarare.
Umnomzana Mlungisi Mangena ngomunye wabantu abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abathenga bethengisa impahla ezijene emgwaqweni eHarare endaweni ezibalisa iCopacabana, 4th Street, Market Square lezinye. Endaweni lezi kuthengiswa ukudla, izigqoko, amatamatisi, ikhabishi, izipenede, amathawulo, izembatho zensitha, inwele ezilungiswa kwamanye amazwe, amabhawudo, amavili ezimota lezinye impahla. Iningi labantu abasebenza lapha ngabaswela imisebenzi kumakampani, kuhulumende lezinye indawo, loba abanye babo befunde emakolishini emfundo yaphezulu. Umangena othengisa amatamatisi uthi kunzima emgwaqweni.
Zeneli njengokhangela ukuthi umuntu wonke nje kathi esephila ngokuthengisa ngokuthenga ukuthize ethengisela omunye kumbe siyawoda ukuthize onjeama-romatile ezizothengisela abanye. So indawo vele azeneli. Zeneli zazikhona futhi enye inkinga ekhona ukuthi indawo zakhona kazilungiswanga kahle ukuthi nxa izulu lisina ngathi sesiya esikhathini sezulu abantu abaningi babebaleka betshiya imkambo yabo besiyacatsha emavrandi.
Baningi ababhekane lobunzima lobu. Uyakhala uLawrence Thole othengisa impahla eCopacabana.
Isimo lonyaka sinzima, kudala sasithola imali efika i-20 US ngelanga kodwa khathesi sithwele nzima kakhulu asazi ukuthi kuzaphetha ngani. Wonke umuntu esethengisa nje.
Abathengisa emgwaqweni bakhala njalo ngamapholisa ekhansili ahluthuna impahla yabo esithi bathengisa okungekho emthethweni. Omunye wabakhala ezimathonsi ngalokhu ngumnumzana Gift Piri. Uphelele umnumzana Nixon Dube okunhlanganiso ye-Vendors Association of Zimbabwe.
Abantu abathengisa abathwele nzima kwamagama because sithi kumele kube lokukhulumisana lekhansili.
Idolobho leHarare labika nyakanye ukuba kule ndawo ezifika inkulungwane eziyisithupha 6,000 ezisemthethweni okumele abantu bathengisele kuzo, kodwa okwamanje lithi bafika inkulungwane ezilikhulu abaphanda impilo emgwaqweni edolobheni leli. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uthi bafisa ukuba abantu bethengise impahla okusemthethweni kodwa kukhanya kusehlula.
We have a serious contradiction around issues of vending in the sense that
sinobunzima obukhulu ngoba kumele abantu baphile bathole ukudla, kodwa kulabantu abamabhizimusi ababhadala imithelo kumele idolobho lihlanzeke. Kungakho sizama ukuba sibone ukuba bangasebenzela ngaphi.
Uphenyo olwenziwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukazulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency lwaveza ukuba kulabantu abazisebenzayo abaningi emgwaqweni ukwedlula abasebenza kumankampani lezinye indawo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yokuthapha imihlangano yokuthapha imbono yabantu elizweni ngendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo iqhubekile lamhla ezigabeni eziningi zelizwe. Iningi lisithi lifuna kube le mithi ezibhedlela, amanzi okusebenzisa, amandla amagetsi, izikolo, lenhlelo zokuthuthukisa abatsha. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakaleni eMount Darwin lamuhla, sixoxe lonkosikazi Sichelesile Mahlangu, omela iphumula edalela ePhalamende, njalo ekukomiti yeStanding Rules and Orders kuleyo nkundla. Obekuqula ebelihola lomhlangano kuleyo ndawo.
Namhla sifike eMandla ende indlela abantu abaphume ngakhona bebebaningi sibili ende bebekhuluma izinto abazifunayo nabazishisayo ukuthi ibhajethi leyi ikumumathe. Ama-priorities abo kakhulu abegxile emanzini, ezikolo, imali zabo zempenkeni izibhedlela bakhale kakhulu ngezibhedlela sibili ngoba sikhangela kathesi umkhuhlane wecancer umkhuhlane lowo ungawelapheki njalo nxasho kuthiwa uyelatshwa uhamba usiyakwelatshwa endaweni ezikhathana ikakhulu sikhangele nge-15% yana i-Abuja declaration ukuthi ngakuyenzakala ngayo iyafika khona phana kwenzela ukuthi izibhedlela zethu kube lemithi eminingi nokokusebenzisa ikakhulu iy'ngubo ekhala ngokuthi ezibhedlela eziningi iy'ngubo kazisekho so in abatsha bebekhala ngokuthi ama-vocational trainings bayawafunda ukuze ukuthi baphume ezitaladeni okuyikhona sebelibala ngakhona abanye sona sebengena kwizidakamizwa so bebekhala ngokuthi ngayavuselelwa ama-vocational training centers so that babe lezinto zokwenza baphinde babe lezinto lapho abangatshona khona begojisile besenza okulingane okulingene bona bese sibuya kuma-veterans ama-veterans ayatshela kakhulu ukuthi imali zabo maziphume njengokuthembisa kukahulumende ukuthi kukhonokho okwelizwe esilakho labo kabathole ingxenye sikhangela i-passport injana bathi phezulu intengo yayo phezulu kakhulu i-tax baya babendlela ababathekisa ngayo bathi bona kulabantu ababuya elizweni lethu abaphiwa izindawo like ama-chayini njalo bona bathekiswa njani njengoba akabukhanyi bebekhalisa bebekhala kakhulukazi ukuthi imigwaqo yabo isile abantu ababanceda ngayo kodwa ini umhlabathi abawugugudayo ngowethu ngowamazimbabweni ngabathekhe abantu labani ukwenzela ukuthi they play back to ama-communities abo kukhanye ukuthi basemhlabathini wethu njalo umhlabathi abanothisayo ngowethu labo besinothisa ngabo
kusasa lelo ubhekise ngabo
ya endaweni ethiwa uzumba so ngenzolo besise emzalabani kuxa ingani iy'ndingeko zabo zonke ziyafanana ama-license ona lawo ade zothiwa i-license ye-radio eyemota $100 bathi bona $1 i-$10 bangayenelisa but ama-$100 ngabawenelisi ngoba ngoba ezindlini ezinto asengazange ngayibambe i-$100 sesizoza kusasa-ke uzumba ukuthi bona babe besithi njalo le-attendance yangikhona inhle kakhulu sebe-understanda kathesi ukuthi ibhajethi yelizwe iqakatheke nganani ukuthi babe khona baphathekela kubhajethi yakhona
lo ngonkosikazi sichelesile emahlango omela iphumula idalela ephalamende njalo kukomiti ye-standing rules and orders kuleyo nkundla esikhulumelayo esemandaweni. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsekeli webutho lo-Hezbollah kwele-Lebanon uNaim Qassem uthi basekela ukuba kubekwe phansi izikhali phakathi kwelizwe lakhe lele-Israel elihlasela ngamandla elizweni leli osokubulewe abantu abafika phose inkulungwane. Ele-Israel lilwisana njalo le-Hamas eGaza lapho kuthiwa selibulele abantu makhaza abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 42,000. I-Hamas yabulala abantu abedlula kancane inkulungwane i-1,200 yathumba abangamakhulu amabili lamachumi amahlanu i-250 ngomfumfu nyakenye. Yakhulula abanye njalo kulaba bulawa ngele-Israel elihlasela eGaza. Kulabanye njalo abalokhe besezandleni ze-Hamas. Abezindaba be-Reuters babika ukuba ozanqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa kwele-Mozambique ubhekwane lohlupho lwezikwelete olokuhlaselwa ngabahlamuki, izulu lesikhukhula elinaminyaka yonke kanye lezikwelete zamabhanga. Abancintisa kukhetho lolu bagoqela umnumzana Daniel Chapo Omelet Frelimo oncintisana labamele amabandla amathathu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden usemise uhambo lwakhe lokwethekelela e-Angola lase-Germany ukuze aphathise abantu abangawelwa ngumonakalo okhangelelwe kudalwa lizulu lesikhukhula ele-Hurricane Milton elizachitheka esigabeni seFlorida. Isigodlo seWhite House sazise lamhla ukuthi uBiden uphakathi njalo kokuncedisa abantu abathinteke kuzulu elifanayo leHurricane Helene lona elibulalise abedlula amakhulu amabili 227 eFlorida lakwezinye izabelo. Akwaziwa ukuthi uMongameli Biden usezahamba nini emazweni omabili. Kusenjalo udaba lwabantu bokuza luqhubeka lusenzikini yemikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump lonkosikazi Kamala Harris. Izolo uMnumzana Trump usole abantu bokuza esithi labo abadala amacala afana lokubulala ngabantu abalegazi elibi. Ngakolunye uhlangothi unkosikazi Harris utshele umsakazo we-CBS ukuthi engakhethwa uzathatha amanyathelo okuqinisa imingcele yelizwe ukuvimba ukungena mahlayana kwabantu abangalamaphepha eMelika. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Mthulisi Mathuthu.
Ukuvelayo egcekeni ukuthi uTrump velele into nje ahlelime ngayo, kazange wakwacatsha uTrump ukuthi enze lokhanu kwenziwa ngamanye ama-politician okuzama ukucatsha kufihla imibono yakhe yobandlulo. Ziningi izinto azenzayo ukukhuluma nje kuqamba amanga kwesinye isikhathi, kodwa mase kubuya le eyobandlululo akazake aphambanise, aza akakhuluma into engekho enhliziyweni yakhe, aza akakhulume into egudlisa. UTrump vele yena umuntu olobandlululo kazange wayifihla, ngakho ke akumangalisi ukuthi utsho njalo. Angiboni lokuthi ukhona ongamangala mase simkhangela sisukele emvale. Uzikhulumile izinto eziningi kunye lenhlamba, hayi kuyinto nje encane kuye lokho. Ngakho ke singathi kuveza iconsistency kuye kupolitics.
Udaba lwabantu bokuza lolu lusegudwini luyahlupha ngoba kulabantu abaningi abangena mahlayana eMelika bengela maphepha. Ubonalo siba lomthelela onganani lolu daba kukhetho?
Kukhanya into ezaba khona, sibile zaba ngezinye ezingathi ngama-influencers kukhetho lwaseMelika. Ngoba ungakhangelisisa uTrump yinto ame ngayo, ayisukuthi kumbeni ume ngalo ngokusenhliziyweni kuphela, ume ngalo ngezani ngokuthi uyazi ukuthi uphehla kakhulu, uyakhwezela umlilo wobandlululo njalo uvusa imhlonga yabantu abathile. Singathi uTrump ngumuntu owazi kahle ukuthi phakathi kweMelika kulabantu abavele betshisekile ngalento, ngakho uyakhwezela, uyazi ukuthi into ayithembileyo aza kumangayo. Singathi ukhangela lo nkosazana uKamala nangokwakhe njengomholi ngathi umbuso weMelika, uyakwazi kahle ukuthi indaba le-immigration indaba eshisayo, angeke amelaphana athi yena hhayi akulahlupho kweMelika. So uzama ukuthi abe phakathi laphakathi, ngoba esazi ukuthi ma angakhuluma kahle aphumele egcekeni ukuthi laye utshisekile ngalo daba, uyabe selahlekelwe ngabanye abantu abangapha kuma-democracy abaningi bangikhona bangabokuza laye ungamkhangela ngokuba ngokwakhe ukuthi ungumuntu engathi ulala igazi labantu bokuza. So uTrump yena ukhwezela ngabomo esazi ukuthi ma ekhwezela esiyali unkosazana Kamala ma angasabuya yena esesithi khona hhayi lokhu azikuqakathekanga, uyahlalahlekelwe ngamavoti amaningi. So singawukhangela-ke sithi i-contest iphakathi kwala abantu bakuncintisana kwabo, kungapha singathi lokhu ane-extremism kuTrump bese kubuya kuKamala yena uzama ukuba phakathi laphakathi ukwenzela ukuthi angalahlekelwa ngamavoti. Ngakho kuyinto nje eqakatheke kakhulu, yiyo into ngokubona kwami ezodala umehluko mhla okhetho lusenziwa.
Lo uMnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekweleBhilithane. Kwezabatsha, abanye abasakhulayo bathi baphila ngokukhanda amatafula, imigubazi lezinye inhlelo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Kube labanye njalo asebephelelwe lithemba, asebenatha utshwala kakhulu, abathanda izidakamizwa labacela ukudla emphakathini. UNgqwele Dube we-Studio 7 uxoxe labanye abasakhulayo kobulawayo wasethulela lolu daba.
UCurtis Mongjonge oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26 Uthi wabona ukuthi akusize ukuhlala endlini ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe. Ngakho ke wafundiswa ngabanye abantu umsebenzi wokubaza ngo-2022, wahle waqina kukho. Ubaza amatafula lokunye esenjube Project Center.
Ngabuya ngifunda, ngifundiswa nomunye umfundisi wayengifundisa lapha. Ngagcina lami sengitholile indawo yokuthi ngisebenze lami ngedwa khona. So I was really ngakwenza ukumpusha ukuthi ngibuye ngisebenze njenge-entrepreneurship lapha, ukuthi sasibona impilo ukuthi it's very hard ukuthi siphongukuhlala singayenzi something. So sadecide ukuthi manini sibambe lathi sibone ukuthi impilo iyahambi sikhona.
Balihlekana abatsha ababaza izitulo, amatafula lokunye endaweni le. Uthi Nashezindi uthi waqalisa ukubaza ngoNhlangula lonyaka esephelelwe ngumsebenzi. Umthokozisi Inkomo oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasithupha 26 uthi seleminyaka emibili ekhanda insimbi. Ukhanda amagedi, insimbi zamafastela, ezeminyango lokunye okuthengwa nguZulu. Uthi njengabanye bakhe, kwesinye isikhathi uyathola amakhulu amabili amadola eMelika, $200 ngenyanga ekukhandeni okuchiyeneyo. Ogezisa izimota eluveve emavinkilini akoshigumira, uGarfield Maseko, uthi wenelisa ukugezisa izimota ezilichumi 10 usiyafika ichumi lanhlanu 15 ngelanga, njalo ubhadalisa amadola emelika amane $4 kumbe $10 kusiya ngehlobo yemota. Kodwa bakhona abatsha abakhala okumangalisayo abatshona bebhodabhoda bedinga utshwala lezidakamiswa koBulawayo lezinye indawo eZimbabwe. Kulabanye njalo abadinga imisebenzi nsuku zonke. UMartin Nyoni ohlala eMakhandeni uthi sekule minyaka emibili waphutsha izifundo yesikolo semfundo yaphezulu. Uthi kayitholakali imisebenzi eZimbabwe.
Inkinga ngiyazama ukubambabamba ukungenangena parise pana sitholakali ancinisegazangela. Masivikudala sishayelela pare anto akwazi babekhuluma ngokuthi e-connection wadwadwa uzaphomba ukungena funa ubanganaza nalezi nqada kudala siphosele ama-CV.
Uthwele nzima loThabo Jele ohlala eLobhengula West.
So lathi siyabe sicela noma i-government ukuthi ma ingavula amathuba emsebenzi, ngoba lokutsotsi sobuyanda emalokishini, ngoba abantu abasebenzi bayalamba. Ungakhangela abanye abantu kulezi nsuku uma kufiwe noma engahambanga emngcwabeni afike layine lokudla ngenxa yokuthi kuyabe sisele ukuthi iyadlani impilo eZimbabwe izima.
UBongani Gumede laye ohlala eLobhengula West uthi lo bayewazi umsebenzi wamagetsi lapho ayesebenza khona wamiswa, ngakho sevukela izitolo okunathwa khona injengu lokunye.
Ama-contract avula valwe ngasebenze zizo ngu-electrician kahlahle ngu-plaster emayini para ngispani but akunamuntu osincedayo anything. Bakhona o-MP, bakhona o-councillor, they're not doing anything, they're not helping us with anything. Sabavotela bawine, yes. Just come here ekuseni before 7:30 uvula ngo-7 lokhu ngisho bani bethola amathiti emeleleni ukuthi ishophu ivule.
Kulamafekithali amaningi eZimbabwe avalwa kubangelwa isimo esibi somnotho. Uhulumende uthi abatsha kumele bevuke bezenzele ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, nginguNgqwele Dube. The Voice
of America. Wezemnotho kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwelemelika ngaphansi kohlelo lwe-CEO Africa Round Table. U-Ivan Sininga we-Studio 7 uxoxe lomunye wabo umnumzana Neva Ncube, umqondisi wenkampani ye-Dande Mutande.
Silapha eDC ukuthi sizodinga amathuba achiyeneyo. Sizodinga ubudlelwano lama businesses awe America. Njalo futhi sikhangele ukuthi njengabakhokheli bama business eZimbabwe singazuza njani ithuba lokuthi sivulelwe amabhenki lezimali esingazizuza lapha eAmerica ukwenzela ukuthi sisebenzise emabhizinisini ethu kweZimbabwe. Siyazi ukuthi America ngomnotho towayo ile mali eneng and imali eneng le abalayo siyakwazi ukuthi iyahamba kwezinye izindawo kwele Africa but kukalutshwane ukuthi imali yangkhona ifike kwele Zimbabwe. Njengelunga le-CEO Africa Roundtable sikubone kufanele ukuthi sibuye lapha kwele America sizokhulumisana labo sizwe ukuthi kuyini ukwenza ukuthi bengabuyi bazofaka izimali zabo lamabhizimisi kwele Zimbabwe. Sibachasisele ngokugcweleyo ukuthi iZimbabwe isivulekile iyavumela ukuthi ama companies awe America abuye kwelakithi bazofaka izimali zabo basebenze lathi njengabo somabhizimisi beZimbabwe sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Kunengi osokwenzakele okutshengisela ukuthi ilizwe lethu labo somabhizimisi balesifiso sokuthi basebenzelane labantu abangaphandle kweZimbabwe ukwenzela ukuthi sithuthukise umnotho wakhona. Ye kungabe kukhona okunye okungahambi kuhle but akusho ukuthi ilizwe alivumi ukuthi abantu babuye bazofaka izimali zabo.
Lo umnumzana Neva Ncube umqondisi wenkampani yeTande Mutande obexoxalo Ivan Sininga we Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli be Studio 7 elisethulela yona nge WhatsApp.
Selibonani Studio 7 ngiyabingelela injabulo imuduke. Loba balothe kulumizwe lobo Studio 7 ngizama ukuhlonipha abanye abantu nesiyahlupheka kwamanye amazwe nayo yakukhuluma into zakhe
Studio 7 kuStudio 7 basazi abahle nabalaleli ayinxa ukubuza le imali wathi izigi kuthiwa iyasebenza why bahlale bekhuluma ngayo kuthiwa yawa nomnyangakho laba nabacabinet yabo kile bomthuli ncuba igengeningi le kuhle umankuja khonangale abayazi into abayenzayo abantu badlala ngabantu nje sinenini lapha bekulale imali abathi ibhondi lakube kungaqedakali abantu bathola amasaka basethengisinko wakubona kuphi khona lokhu zame ukusikwanelela abantu labo mina ngakho zame ukuba le ngqondo ezikwanile kahle kahle.
Ngibingelele Studio 7 nabasakazi bakho bonke ndine besilethele izindaba suku zonke ukusa kwamalanga. Bengicela ningidlulisele umlayezo wami lowo kuChuma kuJoseph Chuma ngimbuzele yena ukuthi njengoba umnangagwa esegcoba ukuthobane lo umuno mutapa iconstitution yeZimbabwe isivuma yini ukuthi kube nenkosi elizweni ngoba thina sathi masigcoba ethu inkosi uJoseph Shuma wathi iconstitution yelizwe vele ayikuvumi lokho ukuthi kube nenkosi isiya kuvuma yini manje iconstitution yeZimbabwe ukuthi kube nenkosi. Cela nje ningibuzele yena uJoseph Shuma lokho ukuthi uza njani esinye isizwe sisiba nenkosi kodwa bona emandebeleni bengavunyeli ukuthi bebe nenkosi.
Yes, sanibonani. Ngibingelela kumthokazi wonke, ngibingelela nestudio sethu esisilethela inhlelo ezimnandi. Ngiyabonelela kini lonke nokubingelela kuphi J Dube. Ngibingelela ngaphansi kwemthokazi Protest for Change. Ngitiphilanini lonke, inkosi Mayeli Busisi.
Sibonge abalaleli bethu beStudio 7. Luyalandela uhlelo le-Live Talk, uhlelo lwabatsha lwe-The Connection lapho esixoxa ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold, izigi ngesikhathi kuqhutshwa imihlangano yokuthapha imbono yabantu ngokumele kube kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yesizwe, ama-budget consultative meeting. So livalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.